isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingalithola njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 6 Mpandula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe ezwekazi le-Africa lele-China aweForum on China-Africa Cooperation.
Ngiqinisa kakhulu leli nangento lehlile, kodwa akunanto engasehlula ukuthi sizame lanti ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona kufula meva. So thina singameva esikhangeleyo esingamehlo kaZulu.
Amalunga edalela ephalamende awebandla eliphikisayo le-MDCT bathi bazoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane edale.
Idorobho lakoBulawayo njengedorobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhanyela nxa ubhoda edorobheni silezakhiwo njengecity of grounds, i-wishing well, i-memorial plaque.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe oyehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale koBulawayo enkundleni eyeZimbabwe International Trade Fair. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya namhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi le-Africa lele-China oweForum on China-Africa Cooperation. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lumhlangano ongenwe yinkokheli yamazwe awe-Africa ngenhloso yokuqinisa ubudlelwano kwezokuthengiselana phakathi kwele-China lamazwe awezwekazi labensundu. Ekupheleni kwalomhlangano, eleChina lithembise ukubeka eceleni amabhiliyoni angaba ngamachumi ayisithupha amadola yokukweledisa amazwe aweAfrika. Enye yale imali ibikwa izasetshenziswa ngamazwe aweAfrika ukuhlawulela izikwelede zawo emazweni athuthukileyo. Kusukela ngomnyaka 2000 kusiyafika u-2017, eleChina beseliphe amazwe aweAfrika uncedo lwemali efika amabhiliyoni alikhulu lamachumi amane amadola. Limali ibikwa isetshenziswe ukwakha izakhiwo kanye lokuthuthukisa umnotho walamazwe. Umnangagwa ubikwa eye kweleChina elequla labantu abaningi abagoqela ababengabaphathi ntambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokhetho olusanda kwedlula. Umnangagwa ukhangelelwe ukukhetha amalunga edale lakhe labaphathi ntambo elekhabhinethi yiloba yiliphi ilanga, njengoba amalunga edale lephalamende esefungiswe ukuqala umsebenzi. Akukabi sobala ukuthi iZimbabwe yona izozuza malini evela kweleChina phakathi kwamabhiliyoni angamachumi ayisithupha athenjiswe amazwe awezwekazi le-Afrika nguhulumende kamongameli Xi Jinping. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Amalunga edale lephalamende awebandla ele-MDCT athi azoqhuba umsebenzi ngendlela kungakhathelekile ukuba balutshwane, okubalisa ukulungisa imithetho, ukuhlaba ilihlo kundlela uhulumende asebenzisa ngayo imali, okumele uZulu owabakhethayo ngemfanelo kulondoloza isisekelo sombuso lapho kusenziwa okuphambana laso. Okuningi sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Amalunga awedale lePhalamende athembise konke lokhu ngemva kokufungiswa ukuqala umsebenzi izolo. Omunye wabangena edale lePhalamende ngendlela yeproportional representation phansi komanyano weMDC Alliance uNkosazana Thabita Khumalo uthi ukuba balutshwana kwabo akuyi kubenza behluleke ukuqhuba umsebenzi wabo.
Ngiqiniso kakhulu leli nani lethu lehlile, kodwa akulanto engasehlula ukuthi sizame nathi ukuthi sixukaxuke, ngoba lapho esikhona umsebenzi wethu ukuthi abasikhokhelayo kumele babekwazi lapho abahlezi khona kufula meva. So thina singameva esikhangele esingamehlo kaZulu, so labo bayakwazi ukuthi hayi lanxa bezazihlalile izihlalo zonezo, but babebeqa nameva esibafakile kumele abahlabe.
Uma Khumalo uthi umsebenzi wabo njengamalunga edale lePhalamende yikumela uZulu, kungakhathalekile ukuba ungowaliphi ibandla, lanxa yethu uZulu munye elokhu engakuzwisisi lokho.
Okukhona yikuthi izanu siyafundisa uZulu ukuthi umsebenzi kameli wePhalamende yikungcwaba, ubhadala ama-school fees, uhambe ezibhedlela, uhlala ukhipha imali, ngoba uhulumende usehlulekile ukuthi asebenzise imali anike imfuno zikaZulu njengezibhedlela, kube nemithi ezikolo, kube namabhuli lamadeski, abantu bangagula banelise ukuthi bayingene esibhedlela babhadale imfuno abazanelisayo nxa kuyukuthi bale msebenzi. So sikhuluma kunjenje uhulumende lo usehlulekile ukudingela abantu umsebenzi. So njengoba esehlulekile phandle lapha sokubila, so abameli bePhalamende kumele bathathe abakubona phandle lokhu bakungenise ePhalamende, singakhangelelanga ukuthi uvela kuliphi bandla.
Omunye wabenelise ukunqoba kukhetho olusanda kwenziwa ephansi kwebandla leZANU-PF uMnumzana Fortune Chasi uthi idale lePhalamende lesitshiyagalolunye kuzamele kube ngelisebenza ngendlela ehluke kweledluleyo, amalunga enze umsebenzi wabo ngemfanelo ukumela uZulu kungakhanyelwa bandla.
Sifuna ama-ministers ukuthi lahabe engene ebantwini besenza izinto ezibambekayo, abantu bethole ukuthi impilo yabo layo iyaba ngcono. Nxa kungehlula khonokho kuzamela sibe sikhuluma lo president simtshele ukuthi uzibanibani wehluke kubenza umsebenzi, khangela nini ukuthi ngizamgcina yini ukuthi abe lokho ekhona elesikhundla leso alaso.
Kodwa ucubungula ngezombusazwe lembali yempi yenkululeko yeZimbabwe uMnumzana Jenisani Ntungagwa uthi leli dala lesitshiyagalolunye kuza kuba ngelibi ukwedlula awangemuva. Okukhona uNtungagwa ethi bavele sebehlulwa linani labo amalunga amabandla aphikisayo abasedale kungekho okungafezeka lanxa befisa, ngoba abeZANU-PF bebanengi bezokhuluma ngalizwi linye ukuvumelana kulokho abayabe bevumelana kikho lanxa kungekuhle, kodwa bethatha ngokuthi ngabebandla linye.
Asila ndlela kuphathi ejezisa umuntu ongasebenziyo, asila khonokho. Sabe senzelani ukuthi umuntu engachaphi anje ngesikhiwa bathi crossing the floor, engachaphi esuka ngale siya ngale okokuqala. Sabe senzelani ukuthi umuntu lo ebe ngumuntu ozahlonipha oyabe lokho engowethu. Kwenza ukuthi ngokuya kwesikhathi ungabi lo muntu osebenzayo. Ukusebenza ngobu MP phela kumbeni kobu minister sokuya ngalo lalo. Omunye uzawutshela ukuthi mina ngiphume ofisini ngo 3 ekuseni ekhola lesithathu, omunye uzawutshela ukuthi mina isikhathi sami isinje. So ukubona kwami kasile azange sibe layo isithi mina leyo eqinisa ukuthi sisebenza sisebenzela isizwe lathi sikhangele ukuthi wenzeni.
Uthi inkinga ekhona kuyikubana iningi lamalunga edale lePhalamende engawuzwisisi umsebenzi wabo ukuba kuyini ngempela okumele bakwenze nxa sebephakathi.
Akulapho esingathi iforum ekuthi right lina ngama-MP awebandla leli wozani kumbeni esingathi interactive meeting. So manje ithi inhloni zokufundisa ngokuthathela khonapho ikukhekeleza ukuthi hhayi bantu bakithi lapha umsebenzi uhamba kanje la kanje la kanje la kanje.
Abebandla leZANU-PF yibo abalenani eliphezulu lokubili kokuthathu, 2/3 majority, kusitsho ukuba lapho kusenziwa izibopho bayavumelana befuqwa yindlela ebabamba ngamandla ukuvumelana kulokho okuyabe kukhulunywa ngakho eye-whipping system. Kodwa abebandla eliphikisayo le-MDC elikhokelwa nguMnumzana Nelson Chamisa bathi akungeke kwenzakala lokho ngoba bezokwenza abakuqala ngesikhathi sedale lesikhombisa 7th Parliament lapho kwakulohulumende womanyano lapho okwakuqala abameli bavota nsitha khona ngesikhathi bedinga umlawuli wedale lePhalamende. Ngimele isikhulu seHarare ngingumevisi Gama.
Yebo, mthwaka omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Lamhlanje umbukiso wezokwethekelelwa kwelizwe owehlanganani Sanganai World Tourism Expo uqale kwaBulawayo enkundleni eZimbabwe International Trade Fair. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekhona le kwaBulawayo.
Umbukiso lo uvulwe umsekeli kaMongameli uConstantino Chiwenga njalo ukhangelele ukuphela ngomgqibelo lapho ozavulelwa khona uZulu. Amakhampani edlula amakhulu amathathu 325 ayabukisa imisebenzi yawo lonyaka. Kuthi angamachumi ayisithupha lasithupha 77 asuka phandle kweZimbabwe. Kwele South Africa kuze amakhampani alithumi lane kunye lalaba abathi ngama international buyers abayithoba munwe munye. Osomabhizimusi ababukisayo bayajabula ngebhizimusi abalithole lamhlanje. Ikhansili yedolobho lakoBulawayo iyabukisa imvelo yedolobho okuchazwa isikhulumeli sekhansili yakoBulawayo unkosikazi Nesisampofu.
Idolobho lakoBulawayo njengedolobho lamakhosi sibukisa kuhlanganani iheritage yethu, our passion and people. Sithi uBulawayo is a place not to be forgotten. Ungakhangela nxa ubhode edorobheni silezakhiwo njengeCity Hall grounds, iWishing Well, iMemorial Plaque, kuphinde futhi kube leMemorial Cenotaph laphana kuJoshua Mqabuko Nkomo, ingadi lana eduzane lePost, sibe le-hanging tree, sibe ka-art and craft esikutshengisayo ukuthi khona i-tourism yethu ibumbelela abantu ngoba abantu bayenza kube ne-experience of a place. Siqeda lapho sitshengisa njalo ukuthi kulama-partnerships esiwayenzayo njengedorobho, ama-partnerships okuthi sibumbe i-tourism sector kobulawayo.
Unkosikazi Sukoluhle Nkomo owemathilinda lodge uthi ukhangelele ibhizimusi loba nje liphansi lamhlanje.
Umbukiso so far uhamba kahle ngolo namhla ibhizinisi ikhanya ilowa ngenxa yokuthi ilanga lokuqala njalo sikhangelele ukuthi at least nxa ama-buyers especially ama-international buyers esiba khona kube le more business quality.
Umnumzana Zondani Phiri omunye wababukisa umsebenzi wezandla wezokubumba uthi ngokwakuqala ukungena kulo umbukiso.
Lapha thina sibukisa kahle kahle si-ceramic company. Yes, sibukisa ama-products ethu esiwayenza imiganu, lama-cups, ama-vases, lama-candle stands, nokunye okuningi. Engingakusho ukuthi ngokwakuqala ukuthi sibe lapha thina kuSanganai. So, ibhizimusi of course, nge-first day kuyabe kungantwa kulo. But thina nge-experience esesi-experienced, sesinganeno.
Abesigaba seMpumalanga eSouth Africa bayabukisa imvelo yabo. Umnumzana Nkululeko Ndlovu uthi konke kuhamba kahle njalo abaqali ukuzobukisa.
Okay, I know event right ma siya movement ikhona abantu bayaza bayabuza about ama products which is offering shayo. So ngisho nje ukuthi ya iza kahle sijabulile for a first day asiqalo ukuza la siyisenza before.
Umbukiso wehlanganani sanganayo walonyaka uqhutshwa ngaphansi kwendikimba ethi Africa's Premier Business Exchange uqhutshwa inkampani kahulumende eZimbabwe Tourism Authority ngaphansi kogatsha lwezokwethekelelwa kwelizwe. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Alingakhohlwa uhlelo Studio 7 Live Talk lapho ke lamhlanje ke selethulela kona uhlelo oluphathelane lendaba zabesifazane asihluzeni bomama sikhangela ke okwenza okuzakwenziwa ngamalunga edale lePhalamende awesifazane afungiswe ukuqala umsebenzi izolo. Thumelani text message unombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze selithinte ecingweni lingene lani kuhlela. Balaleli Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Umthethwandaba wamazwe omhlaba weInternational Criminal Court usunqume ukuba uzahlolisisa imbangela yokubaleka kwabantu abangamakholwa esiRohingya eMuslims besuka kwele Myanmar ngobuningi besiya kwamakhelwane kwele Bangladesh ukuyadinga ubuphepheli. Umongameli Xi Jinping wakwele China uthembise amazwe awezekazi le-Afrika ukuthi uzowaxolela ukuba engabuyiseli izikwelede. Kodwa lesi sithembiso siza lezibopho zokuthi lawo mazwe axolelwe izikwelede kodwa ahle aphiwe ezinye izikwelede ezilomthelo ophansi ngele China. Ekuqhubekeni kokuqansa kwentengo yempahla ezitolo abalwa impiye enkululeko bathi kukhanya kulesandla sabaphikisana lohulumende abafuna ukuthi uZulu ahlamukele uhulumende kamongameli Mnangagwa. Isikhulumeli senhlanganiso yamawovete umnumzana Douglas Mahia uthi iziphathamandla zamankampani yizo ezisebenzelana lezitha zikahulumende ukuze kube lokungahlalisani elizweni okubangelwa ikukhwela kwentengo ezitolo mahlayana. Kusukela ngenyanga edluleyo intengo yempahla ezitolo ibikhwela mahlayana mihla ngemihla kwathi kuyona le iviki isiqubu intengo eqanise ngaso iphindwe kabili. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga ledalela ePhalamende umnumzana Prince Dubeko Smanda oyibandla leMDCT endawonye lesiphathamandla sebandla lezibanu PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Xa ngikhangela mina kulokunye okwenzakalayo engingathi mina kulokuyisupportage nje okuthize okusupportage inhlelo zethu zikahulumende okokuthi abantu omunye lomunye sezenzele okwakhe amaprize eyiwaya lemali emgwaqweni lapha into ezinjengalezo. Mbona ngani umumo lo uzanormalize nje ngokuthi uhulumende eqalise ukusebenza laye efaka unyawo esenza khonoko akuthembisile ukuthi uzakwenza. Ngileqinisa inguquko izaba khona ngemva kwesikhathi esifitshane esilandelayo inguquko izaba khona.
Mnumzana Sibanda uthini wena uyavumelana laye yini ubaba uGawule uthi hayi kuyalunga kathesi maduze nje kathesi?
Ubaba uGawule ukhuluma nje njengendoda esekela iZanu PF engaboni lutho olubi olwenzakala kuZanu PF. Okwenza ukuthi intengo zikhwele ngendlela ezikhwela ngayo kayisikho ukuthi ngoba kakula ma-cabinet minister, ngoba sonke siyakwazi ukuthi ama-cabinet minister wona lawana akade vele khona noma emthethweni bekungamelanga ukuthi babe belokhu bekhona, sibabona bephuma nsuku zonke kumabonakude bezithi unguminister walokhu, unguminister walokhu, unguminister walokhu. Ngakho-ke ukutshintsha ama-faces angakwenza uMnangagwa kakusoze kwenze ukuthi umkhonomi ube kuhle. Okuyikho okwenza ukuthi umkhonomi lo ube ngendlela omi ngayo, ngingathi nje ngakupha isisekelo yezinto mhlawumbe ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala, uhulumende wezanu akakwazi ukuphatha kuhle umnotho welizwe. ungakhangela ukuthi khona i-budget deficit, imali ayisebenzisele uhulumende umnyaka lenjolo nje wona lo wodwa ayisebenzisileyo ukwedlula imali eku-budget, isisenza ukuthi khona i-deficit yakhona ibe unsustainable. I-election yethu yama-results akhona abe-disputed because abe-disputed ke kakusela confidence ngaphakathina kwe-market.
Ngubambe kancane nje, kodwa siphe ithuba uMnumzana Gawule aphendule la uzaphenduka, kodwa sizaba sisithika ngapha langana.
Alright.
Uba uSanda into ayikhulumayo umfowethu yinto i-politics ze-MDC alliance. Ngoba uba ubithi uthe khuluma wathi yena i-economy yeZimbabwe kwemakhiya aphethwe nguChamisa. Akuboni ukuthi ngezinye indlela ezizinto zakhona ngezenziwa ngabomo okuthi bethi bona baphethe amakhiya yena lawo. Engikuthanda ukuthi kuyitsho ukuthi kuliqiniso ukuthi imali igcwele ezitridini lapha into ezifuna izimanejwe kuhle ngendlela eqondileyo. Ngiyakuvuma lokho. Kodwa-ke engithanda ukuthi ngikutsho yikuthi konke khona okusenziwa khona okuinto ezibonakele emuva le sokumele zilungiswe nguhulumende lalowo omutsha. Njengoba sikhuluma kathi sithi kulohulumende omutsha imali igcwele ezitridini, abantu bayenza intando yabo ngemali ezitridini, abantu bathenga imali emgwaqweni besebenzisa amabhondi notana laba akhiphayo bayahlaza indawo yonke. Ngokunjalo ngicela ukuthi sizwisise ukuthi umumo nalowo umumo oyenziwa ngabomo, omunye wangikhona engiwutsho ukuthi some people abanye basebe ngama-saboteurs abazama ukuthi besupporte nje umkhonomi wethu weZimbabwe ukuthi into zingahambi kuhle. Kodwa ayisho ihlawulelo ngivika ngalo, kodwa umsebenzi omkhulu umele uyenziwe masinyane. Kona khona kunyakuzwisisa nepolitiki ngiyazizwisisa ukuthi umumo wezinto unjani, kodwa-ke sikhumbule ukuthi ama-elections la ngendlela ahambe ngayo kade kuthiwa khona ama-elections la engahamba kuhle, ahambe kuhle ngendlela ahambe kuhle ngayo, kodwa abanye ba-interpreta ngendlela umumona lowo ngendlela etiyeneyo. Siyakuvuma khonokho, kodwa-ke ngile qiniso kuzasetshenzwa. Yibo kade sibona umongameli kade ephumile phandle kwelizwe, kodwa ngile qiniso ukuthi yonke into nale esiyikhulumayo asike sinikeni ithuba nje uhulumende nalowo omutsha, sike simboneni ukuthi inyanga ezimbili ezintathu zokusungula umsebenzi kuyini umsebenzi uzasukuma usiya ngazo.
Ye, nanti udaba Mnumzana Sibanda, uthini wena ngalokhu?
Kambe uyabona iproblem yabantu abafana nobaba uGawule ukuthi kabananzeleli ukuthi bephiwe 3 months akula lutho olungatshintsha khona, beke baphiwa 40 years. Into ekhona kaso ukuthi MDC, so MDC eyenza ukuthi Delta Beverages iyethenga imali esitridini ukwenza ukuthi bethenga ama-input ezinto zabo. Aso MDC eyenza ukuthi fuel ishote elizweni. Aso MDC eyenza ukuthi khona isinkwa sikalise ukushota kusukisela ngeziki ezilandelayo ezimbili. Kodwa lokho kubangela ukuthi uhulumende esilaye ngaso uhulumende othembekileyo. Akekho umuntu ongeta imali yakhe eziyifaka ngaphakathi komkhonkosi olohulumende esilayo. Ngoba luhulumende uyabona akhangela ngu-Tengisegande, ungakhangela konke anokwenziwa yikhonkoti kukhesi kaChamisa. Kathesi ama-investors amaningi sesithi afona apha ngangena le mali yami kuleli lizwe, ngekube lo le ngxabano phakathina kwami mhlawumbe lohulumende umbe lomunye umuntu, ngizathola ngaphi i-justice njengoba le court yakhona ikhanya ingela justice, ngoba i-court engafuna ama-figures kodwa ifuna ama-facts. So konkeana ke yikho okwenza ukuthi umkhonomi lowu ube ngendlela eyiyo yona. Ukuthi uChamisa nguyo lamakhiye sitsho ukuthi uChamisa angangena uzafaka umbuso oyayenza ukuthi bonke abalezimali bezwe kukhululekile ukuthi bezosebenza kuleli lizwe.
Alo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, ilunga ledale lephalamende engowebandla le-MDCT, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-ZANU-PF, umnumzana Believe Gawule.
Lo ngumbiko oveza imibono yelizwe leMelika. Injongo yelizwe leMelika ikwehlula amalucaca awe-ISIS. Umanyano wamabutho we-Global Coalition to Defeat ISIS uzama ngamandla wonke ukuthi kugcinwe indawo ezathathelwa amalucaca la, kube lenhlela kahle endaweni eziningi, njalo lokuthi abantu babuyele emizini yabo eRaqqa elizweni leSyria. Uncedo olunikwa libutho leli lugoqela ukuphanda omaqhuphula, ukudingela abantu amanzi ahlanzekileyo, ukulungisa intambo zikagetsi lokunye okusetshenziswa nguZulu nsuku zonke. Ilizwe leMelika seliqokelele imali efika izigidi ezingamakhulu amathathu amadola, $300 million, etholakale emazweni asekela umanyano webutho leli yokunceda abantu ukuthi babuyele esimeni sabo indawo zabo zingakathunjwa ngamalucaca kweleSyria. Kutholakale izigidi ezilikhulu zamadola, $100 million, kwele-Saudi Arabia, njalo lezigidi ezingamajumi amahlanu $50 million kwele United Arab Emirates. Uheather Nwethu isikhulumeli sohlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokudlelana lamanye amazwe olwe-State Department uthi elweMelika lalo selizanikeza umanyana lo izigidi ezingamakhulu amabili namashumi amathathu amadola $230 million ebilokhu isabanjwe nguhulumende esabona ukuthi ingenziwani. Unjwethu uthi ukunikeza imali le akutsho ukuthi sebeyekethisa ukulwisana lamacatshala kwele-Syria ngoba umongameli Donald Trump wakubeka sobala ukuthi ilizwe leMelika lizasebenzelana lele-Syria kuze kwehlulwe i-ISIS. Uthi ilizwe leMelika lifuna ukuthi ilizwe le-Iran lisuse ibutho lalo kwele-Syria. Unwethu uthi wonke lokhu kungenzakala kungalandelwa isinqumo senhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele e-United Nations esibizwa ngokuthi yi-UN Security Council Resolution 2254. Selokhu kwaqhamuka impi yomvukela kwele-Syria, ilizwe leMelika selanceda uZulu ngendlela ezijiyeneyo ngokunika njalo imali efika amabhiliyoni adlula ayisitshiyangalombili $8.6 billion. Lo bekungumbiko oveza imbono yelizwe leMelika.
Lo ngumsakazo weStudio 7 asisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kawuleza ingoma ka U Masekela Umuyi isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele ekhaya lamhlanje evela emhlanganweni wamazwe awezwekazi le-Africa lele-China oweForum on China-Africa Cooperation. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sidibaneni njalo ekuseni ngo-6:30. Igama lami nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.